abantu laba bakukhulumayo kuvela ekuthini bananzelela ukuthi ukungasebenzelani kwamaqembu achiyeneyo kuzabe kusokufanana lomndoda lwana olembuzi zakhe esifayeni ovuka esiyazikhakela ngisuku zonke ekuseni ezihlola ukuthi mhlawumbe sezilamazinyane kodwa sona isibaya sigcwele intondolo zodwa. Ngiyabona ikhapho kuvelela khona abantu. Abantu balokwesaba, balokwethuka ukuthi akungeke kwenzakala ukuthi umgabe lezani banqotshwe nxa kungela mhlawumbe ukusebenzelana kwamabandla. Kodwa kuqakathekileyo ngemva kokutsho khonokho yikuthi ngokuqakatheka kwayo naleyo mbono. Kuqakathekile njalo ukuthi nxa abantu bekhuluma ngento yonaleyo bedlulele phambili batsho njalo ukuthi okungafunakaliyo ngokumgabela ezanu yibukliwi, yikuthaya abantu, yibusela. Khonokho yikho okumele sikuguqule ngase sikhuphe izane embusweni. Ngingakukhulumisana ngokusebenzelana kwamabandla akhuphe umgabe. Akwenzakali into ungamile ukuthi kuphelele khonapho. Lokho kuzakwenzeka ukuthi nxa kulo tshintsho oluzayo kube ukutshintsha okumqotho, hathi ukutshintsha kuphela kokukhipha umgabe sifake abanye bethu abatshintshe nje umgabe sitshintshe ibizo singatshintshanga izenzo. Kuqakathekile ukuthi siyibeke kabanzi ibe njalo indaba yakhona.
Baba Bebe, nansi indaba.
Indaba yakuqala emqoka ukuthi ungakhangela lapho kwafonywa khona iMDC ngo-1999 yayile njongo yokuthi yayisi abantu basebebone ihistory yebandla elaselibuse for 20 years lingabusi kuhle abantu. Yayile njongo eyokuthi abantu basebebone ukuthi for 20 years ibandla elalibusa lalihlukulu zabantu. Yayile njongo yokuthi abantu babebulawa ngelibandla elalibusa kodwa ke bengacaci. Yayile njongo njalo futhi ukuthi umkhonomi welizwe wawusubulele libandla elilodwa ibandla lezani PF. So abantu basebe kukhangela ukuthi hayi nxa ifonye MDC ke ifonyelwe ukuthi kayingene yenze ngcono kulalokho kwenziwe izanu. Ngokuqala lokho abantu bembona ukuthi bakhuluma bekukhangela. Kwesibili ukuthi ungakhangela ukuthi kuthela nxa kwaba lengxabano eyakuba khona ku-MDC ngo-2005. Bakukhangele futhi abantu ukuthi engxabanweni yabantu nxa bakhile kumbe abantu umuntu kumbula unkosikazi wakhe kumbula abantu abakhe lapho kuchatshwana khona kuyakukhulunyiswane kubonakale lapho kuphambaniswe khona. Kodwa ke abantu ngendlela abakukhangele ukuthi lanxa kwazama ukukhulunyiswana kwasekusehlula bakhangela ukuthi khona ukhana kwenza ukuthi kukhulunyiswane kwehlule yikho kwadala ukuthi kube lohulumende womanyano. So abantu ke kabasamfuni uhulumende womanyano yikho bekhuluma ngaleyo ndlela. So into ezimbili engizibona eziqakathekile ezikhulunywa ngabantu. Kodwa bese ndidlulela phambili ke ngithi mina bakithi into ehluphayo ukuthi kwezompolitiki lapha kulento eziningi ezisidrayivayo, kulento eziningi ezisenza sithathe ama-position athile kupolitiki. So ngazo zona izinto eziningi ezenza ukuthi sithathe ama-position athile kupolitiki. Kwesi sikhathi zasitsho ukuthi njengenkokheli sigcina bese sikhohlwa ukuthi khona vele singakathathi i-position esiyithathayo njengenkokheli zamabandla. Kambe abantu esifuna ukubabusa bayakufuna bayavumelana lakho yini? So nxa sikhuluma kumbe abantu nxa bekhuluma abakhulume sikukhangele konkhani ukuthi kambe nxa singasondela sonkeni nxa sile njongo efana naye ukuthi umgabe sesikhathazile sibe sesisekela lo oseduzane lokutshaya intambo, intambo singayitshaya. Kodwa singaze sisekele ukuthi siphonge usekelele ukuthi hhayi asisekele nini umuntu esesekhathana le ntambo kungasikhathaza ngoba singagcina sesizibona sibuyela kwi-inclusive government futhi.
Baba Dube, bakhona abathi lanxa ibandla lenu lisithi uTsvangirai kaJiyananga lomgabe kubalulekile ukuthi libambane likhiphe umgabe likosala ke seliphikisana linalodwa, uthi ningalokho?
Kuhle ukuthi ningasikhuluma ngento le, singakhulumi ngokuthi nje siwine ukhetho ngoba utshintsho esilukutshoyo nxa sithi siguqula izenzo sitsho ukuthi siguqule ukuthayana, siguqule ubusela, siguqule ugeva, siguqule yonke leyi into ebisisenziwa izanu iminyaka yonke leyo ephelileyo esingayifuniyo eZimbabwe. Asikhangelanga thina ukuthi ningasimanyana labanye, sikhangele okwenzakala emuva ngoba singakhangele okwenzakala emuva kulezikhubo ezithize ezenzakalayo abantu abazaziphuphakamisa labo bathi hayi kodwa lokhu mhlalokhu kwathi, lokhu mhlalokhu kwathi. Sikhangela ama-principles and values ukuthi Zimbabwe sifuna ukuyakha injani, siqale lapho ngoba singaqala ekuthini ngubani ophanda kukabani. Sesizaqalisa ama-theories okuthi vele an election gone by is an election wasted ngoba kusela you can't use it as a measurement. Every election is a new election. every debate is a new debate. What remains firm and consistent are values and principles. So kuqakathekile khonoko thina ngendlela esikubona ngayo njengebandla.
Akuyiqibe Pepe.
Hayi, uyakhuluma uDube kodwa ke angikube kanje ngoba uhluphe silalo lapha eZimbabwe liqiniso olwaziwa ngumuntu nje umuntu kazana uthi yena konke lokho esikhuluma ngakho i-democracy kayisoze isebenze as long as umgabe esesekhona ngoba into okuthiwa i-democracy itho ukuthi abantu bakhethe bekhululekile. So as long as lo ubaba lo siseselaye ekuthini sithi thina kule democracy esizayifulfila ngendlela esiyaziyo ukuthi i-international standard. Okwakathese Zimbabwe international standard isesekhatshana ngenxa yo one experience yabantu abayithole kumgabe for the past 32 years and esibili ngenxa ye experience particularly emathebeleleni abayibona kumgabe from 1982. So ngingakubalisa kube kunengi. So nxa sesifuna ukuthi sikhulume ngedemocracy la mapure values ngoba ama-values eZimbabwe ahle adilizwa ngumgabe from 1980 akusela nto okuthiwa i-value at the moment.